Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amavuko zihlobo olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu ngolesihlanu mhla ka 9 Hlolanja 2018 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kusuka lapha akuthi ukuthi emahofisini ethu ama district yabe sokuvaliwa. Siyabona ukuthi siqhubekela phambili sibalisa abantu kangaka ukuze kufike isikhathi lapho umongameli welizwe azathi ukuthi ukhethelwe khona nini.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota ole-PVR lugqitshwe izolo elizweni lonke. Sekubhalise abantu abangaphezu kwezigidi ezinhlanu, 5.2 million.
Akabazinikeli ukuthi bakhulumele intatheli kumbe abantu bamaphephandaba ngenxa yokuthi balokhu kwesaba phakathi kwabo okuthile. Iningi futhi libuya lesabe ukuthi hayi, mina njengomuntu owendileyo ngizafuna ukuthi ngiqale ngithole imvumo kubaba ngazo.
Wethula ucwaningo oluveza ukuba abesifazana bagcwele kwesaba lapho sokudingeka ukuba bakhulume labezindaba. Njalo kufuthelana kwenzondano phakathi kwamaxoka weZANU PF amabili athi LG40 iningi lamalungalo asewaxotshwa ebandleni lecele elela Coste eliyilo eselibusa okwamanje kubikwa lokho kuqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota ole biometric voter registration BVR imobile exercise lugqitshwe izolo elizweni lonke jikelele sokubhalise abantu abangaphezulu kwezigidi ezinhlanu, 5.2 million. Kobulawayo khona bese kubhalise abantu abangaphezulu kwenkulungwane ezingamashumi amabili lasithupha, 26,000. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Laloba uhlelo lolu lugqitshwe ngolwesine mhla ka 18 Hlolanja ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili emahofisini ezek elizweni lonke jikelele kuze kuye kuma kunsuku ezingamachumi lambili ngemva kokumenyezelwa kokuthi ukhetho luza kuba nini. Ukhomishina wezek uDokotela Qhubani Moyo uyasichazela lokho.
Kusuka lapha akuthi ukuthi emahofisini ethu ama district yabe sokuvaliwa. Siyabona ukuthi siqhubekela phambili sibalisa abantu kangaka ukuze kufike isikhathi lapho umongameli welizwe azathi ukuthi ukhethelwe khona nini. So abaye besalele kathesi siyabachuchisa ukuthi bayeregister ema centers ama district offices. Kodwa njengoba lisazi lonke ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja ngoba le proclamation ye-election abantu bavunyelwa ukubhalisa 12 days into the proclamation bill. After that, sokuvaliwe. Ngalokho ke ungasala walala.
Osebenza lezek ekhangele ukuqhutshwa kohlelo lokubhalisela ukuvota umnumzana Silas Laigwana uthe uhlelo lolu kobulawayo selubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili lesithupha. Uthe kuphithizela kakhulu endaweni ezisedolobheni ukwedlula emalokitshini. Usilayegwana ugcizelele wathi uZulu uzaqhubeka ebhalisela ukuvota emahofisini abo.
I-mop-up exercise le sirejiste inani elifika ku-26,000 kodwa sikhangela ukuthi by the end of namhlanje siyabe sesilenani elithe xaxa. Sikhangela ukuthi abantu babuye ngobuningi babo namhlanje ngoba kulilanga lokugcina ukurejista. Kodwa sinanzelela ukuthi kwamanye ama stations esilapho esikhona abantu kababuyi ngobuningi babo especially kwemalokishini. Kodwa lapha eBulawayo Center kumbe lapha edorobheni abantu babuya ngobuningi babo. Ngemva kwe-mop-up play sokungumlando wama-registrants ukuthi basilande njalo emahofisini ethu siyabe sivulile Monday to Friday. Every day siyabe siloko siregister abantu kodwa kwakathesi siyabakhuthaza ukuthi babathathe ithuba leli le-mop-up ukuthi babuye bazoregister ngobuningi babo.
Umnumzana Silayegwana uthe ubulawayo akakatholi imbiko yabantu abathatha ama serial numbers ngemva kokukhitshwa kombiko owawusithi abathatha lezo nombolo bazajeziswa.
Indaba yama serial numbers lay lapha kobulawayo hayi asikabi lombiko wabantu abayenza khonoko after sekule statement leso esanikwa ngamapolisa le commission. So sikhangela ukuthi hayi kuzabe kuloko kunjalo njalo mhlawumbe kusemakhaya kodwa lapha koBulawayo hayi asikabi lo daba lunjalo.
Isakhamuzi selupane umnumzana Ben Ncube uthe ukugqitshwa kwalolu hlelo luza kwenza abantu ababesele emakhaya behluleke ukubhalisela ukuvota ngoba kufanele begade amabhasi adulayo ukuze bayebhalisa.
Cabangela ukuthi abantu abasemakhaya balohlupho olukhulu ngoba bakatane lezindawo lapho obhaliswa khona. Ngoba fanele bebhadale izimali zokuthi bebhalise ngoba bayiba bebhadala $10. So sibone ngathi abantu abaningi bazasala bengabhalisanga bemaphandleni.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lungile Ndlovu uthe kuqakathekile ukuthi uZulu aqhubeke ebhalisela ukuvota engakhalali.
Kumgqoka ukuthi abantu kumele bakhumbule ukuthi ukuphetha kwalolu hlelo lwe-BVR akutsho ukuthi sokumele bahle bakhalale ukuqhubekela phambili beregister ukuvota. Okuqakathekileyo njengamanje ukuthi basuke bahambe ezindaweni zabo kuma-provinces baqhubekele phambili ngokuvota izekhi izeyikhulume ukuthi uhlelo lolumani.
UZulu uzakwenelisa ukuhlola amagama abo kuluhlu lwamabizo okubhalisela ukuvota ukuze abe lesiqiniseko sokuthi ngempela ibizo lakhe likhona njalo uzakwenelisa ukuvotela lapho akhethe khona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukufuthela na lezo ndano phakathi kwamaxoko awezano PF amabili athi LG 40 iningi lamalunga alo asewaxotshwa ebandleni lecele elela Coste elihilo eselibusa kubikwa lokhe kuqhubekela phambili njalo akukhanyi lokuthi kuzaxazululwa ngayiphi indlela kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Embikweni wayo kazibandlela inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngokukhangela izehlakalo zodlakela elizweni eyeZimbabwe Peace Project ZPP ithi ibandla lezano PF kwamanje selihlukumeza hashi abamabandla aphikisayo kuphela kodwa lamalunga alo akucele le-G40. NabeZPP babika ukubana kwathi kuxotshwa owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ngomnyaka ka-2013 ababemsekela ngaleso sikhathi baqala ukuncitshwa uncedo lokudla oluvame ukuphiwa amalunga awezanu PF. Khathesi sokusenzakala njalo kumalunga anakanelwa ukuba ngawecele le-G40. Okunye okufuthela naso uqhamuke emalungiselelweni okhetho ekudingeni abantu abazamela ibandla kukhetho kuma primary elections. Abezano PF baxwayiswa ukubana kumele bathathe amanyathelo okuvimba ukufuthelana lokhu lodlakela olungaqhamuka ngenxa yalokhu kufuthelana. Kuthi ke ngale ngakubandla eliphikisayo LMDCT lakho sokuqhamuke ukubangisana isikhundla sokukhokhela leli bandla phakathi kwabasekeli bomkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai abathi umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Elias Mutsuri kanye lonkosazana Thokozani Khuphe. Okwenzakala kuleli bandla lakho kukhomba ukubana lokhetho lwama-primary elections lulakho ukuba lokungezwani ekuthini ngubani okuzamele amele leli bandla kukhetho lokudinga inkokheli yelizwe olwenziwa lonyaka okulakho lakho ukukhokhelela ekuqhamukeni kodlakela olungachithekela la umanyano wamabandla axixebukayo owe-MDC Alliance. AbeZPP bathi inkuthazo yokuthi eZimbabwe wenziwe ukhetho olukhululekileyo olungela bugqili njalo oluza kwamukelwa ngumuntu elizweni lasemhlabeni jikelele izaphelela ekubeni inkuthazo nje engasoze yafa yalandelwa elizweni nxa isimo kwezombusazwe singaqhubeka kulamaxoku maxoku phakathi kwamabandla amakhulu aweZimbabwe abalisa elezano PF lele MDCT. Umbiko wabeZPP uphuma nyanga zonke ngemva kokukhangela isimo sokulondolozwa kwamalungelo oluntu langokuthula elizweni.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ebona ngokuphatheka kwabesifazana ekwethuleni kwezindaba e-Gender and Media Connect ekhokelwa ngunkosikazi Abigail Kamanya iqhube umhlangano wezifundo lentatheli zindaba eHarare kuyona le iviki ngenjongo yokubonisana ukuba abesifazana bangaphiwa ngayiphi indlela amathuba alinganayo labesilisa kulabo abethula izindaba kungaba kusemisakazweni ye-radio loba kumabona kude kumaphephandaba la kumaphephandaba ebulenjini. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuqhutshwa kophenyo olubonise ukubana isilinganiso sabesifazane abaphatheka ikupheni imibono yabo kumbe izindaba liphansi kakhulu lingedluli ichumi ekhulwini 10% kuphela. Emhlanganweni wemfundiso lo, inhlanganiso ye-Gender and Media Connect yazise ukubana isiphumelo logwalo loluhlu lwamagama abesifazane abazingcitshi ezigabeni ezehlukeneyo zempilo olule nombolo zabo zencingo, imisebenzi yabo, amakheli kunye lemifanekiso yabo. Lolu gwalo luyatholakala njalo ebulenjini. Lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukubana inani labesifazana eZimbabwe eliphatheka ekupheni izindaba lemibono yabo liphansi kakhulu njalo abavamanga ukuveza imibono yabo endabeni eziphuma kungaba kusebulenjini, kumabonakude, emisakazweni lakumaphephandaba. Emhlanganweni lo kuvele njalo ukubana abesifazana bavame ukuphuma kundaba zokuzijabulisa kuphela njalo lezithombe zabo eziphuma ezindabeni azibavezi njengabantu abalesithunzi abahloniphekayo njalo abangaba ezikhundleni zokukhokhela. Unkosana Dlamini intatheli izindaba yesilisa ebikhona emhlanganweni lo uthi abesifazana bagcwele ukwesaba ukukhuluma labezindaba.
Le into engalunganga kakhulu ngoba kusuka kulethe ubandlululo phakathi kwamadoda labantu besifazana. Kodwa linto ikaningi ekuthini abantu abangomama akabazinikeli ukuthi bakhulume lentatheli kumbe abantu bamaphephandaba ngenxa yokuthi baloku kwesaba phakathi kwabo okuthile. Iningi futhi libuya lesabe ukuthi hayi mina njengomuntu oyindileyo nizafuna ukuthi niqale nithole imvumo kubaba ngasendlini ngale. Hatshi ukuthi mphoku uzwakala ngikhuluma nje le ntatheli mbonakala kuma-TV, kubonakude, nisizwakala njalo lakuma-radio, ngingazange ngikhulume lowangwami. Bese kubuya futhi ekuthini abantu abangomama kule micabango yokuthi hayi into lezi ezi-serious. Bayesaba ukuzikhuluma into ezifana lezomkhonomi, into ezifana lezepolitiki, iningi labo lisabela kachana. Ikanti babe befuna ukuthi bakhulume ngento ezifana lokutshena nje, lento ezifana lokuya emacansini, lento ezifana lokugcinwa kwabantwana. Okuyinto esingathi izinto ezibuthakathaka nxa umuntu exoxa ngazo. Hatshi lezi ezimayelana lezomkhonomi, indaba ezinzima kakhulu.
Unkosana Dlamini ngomunye wabakade besemhlanganeni oqhutshwe ngabe Gender and Media Connect eHarare. Omunye njalo ongene umhlangano omunye ngumthandazo Nyoni laye upha umbono wakhe ngalolu daba.
Into le ngicabanga ukuthi mina kumele ukuthi ilungiswe ngoba kakulunganga ukuthi abesifazana benganikezwa amathuba njengabo babo. La kumele sizwe amazwi abo ngathi ngama voice abo la bekhuluma ezindabeni okumele ezithinta impilo zabo bezithinta uzulu jikelele.
Umthandazo ngomunye wabakade besemhlanganweni oqoqwe ngabe Gender and Media Connect GMC eHarare kuyona le iviki. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ibutho lawele Melika lithi seliqinisa uhlelo lwayo lokulwisana labesitaliban abalwabeqatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Afghanistan ngokuphosela amabhomba ezinkambeni zabo lisebenzisa indizamthina zebutho. Uthi-ke inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations isiphe imvumo wokuziphatha amandla ezabekelwa izijeziso zokwalelwa ukuhambahamba zantando kwamanye amazwe omhlaba zakwele North Korea ukuba zenelise ukukhapha iqula lalelo lizwe eliya kwele South Korea emncintisweni wama-Olympics. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethekelela kwele Botswana okwensuku ezimbili kusukisela ngolwesibili lweviki ezayo lapho aphiwe inhlonipho yokuthi ayekhuluma phambi kwedale lephalamende lalelo lizwe esiba ngumongameli wesithathu ukwenza njalo lokhe ele Botswana lathola uzibuse. Mnangagwa ukhangelele ukwethekelela njalo endaweni lapho okulolongwa khona amatshe aligugu amadayimana esegaberon. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa uzavakatshela eBotswana ngolwesibili langolwesithathu lweviki ezayo lapho azahlangana khona lomongameli Ian Khama. Ngaphambilini amazwe omabili aseqale umhlangano womnyaka wonke oyi-Joint Permanent Commission on Cooperation, i-JPCC, osungule namuhla eHaburoni. Kukhangelelwe ukuthi amazwe omabili alobe izivumelwano ezithile. Iqula leZimbabwe kumhlangano we-JPCC lukhokhelwa ngumthathi Ntambo obona ngendaba ezenzakala ngaphandle kwelizwe uMnumzana Sibusiso Moyo. Umhlangano we-JPCC uzaphela ngensonto kusele amalanga amabili ukuthi uMnangagwa afike eBotswana. AbeZimbabwe kwele Botswana abagoqela uMnumzana Aaron Ndlovu badile lithuba elihle lokuthi kukhulunyiswa nokuningi ikakhulu ngendaba zokuthi ungavuselelwa njani umumo womnotho.
Uvakatsha kukaNumzana uMnangagwa kutshengisa ukuthi amazwe lawa aqakathekisa ubudlelwano phakathi kwabo, i-friendship ekhona. Into address iParliament lapha being only umongameli, the third prime minister or leader of a country to address the parliament of Botswana, and we expect ukuthi is going to use that opportunity to ephinde futhi eqiniselele ama relationships, our trade, our politics between Zimbabwe le Botswana.
Ngolwesibili ekuseni umongameli Mnangagwa uzavakatshela endaweni lapho ololongwa khona amadayimana asanda kwenziwa e-Diamond Trading Company esesigodlweni eHaburoni. UNdlovu uthi kuyafika kwaMnangagwa enkampanini elonga amadayimana kuzancedisa ukuthi iZimbabwe ithole ulwazi olungcono kucele lwamadayimana.
Okunye esukhangeleyo this week is that uzahamba, in fact next week uNomzana Mnangagwa uzabe endawo yethu i-Diamond Trading Company Botswana lapho uzabe edinga ukuthi ethola ulwazi olungcono from eBotswana endabeni ezoku esingathi extracting value from ama-diamonds, the best or world class standards of how to do this. Botswana ile maybe singathi almost 60 years of excellence in indaba zama-diamond. And
izizalwane zeZimbabwe lokhu ezidinga impendulo phezu kwamadayimani ayenziwa eMarangwe, kodwa imali eyaphuma khona ayizange incede uZulu owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Wathi wanyamalala imali engange $15 billion iyayivele ekuthengiseni kwamadayimani. Omunye unkazimulo Sibanda uthi umongameli bobabili kumele bekhulume langendlela abeZimbabwe abaseBotswana abaphathwa ngayo.
Uvakatsha kwaMnangagwa kwele Botswana sikhangela ukuthi uzakhulumisana lomongameli wakuleli ngama-issues akhangelana lathi thina abakwele Zimbabwe sikuleli kwele Botswana, bephinde bekhulume njalo ngeze-trade, bephinde bekhulume njalo ngezomnotho zelizwe ukuthi kambe bengalisukumisa njani ilizwe kanjani.
Awukacaci ukuthi umongameli Mnangagwa uzahlangana labeZimbabwe abaseBotswana, kodwa kuzaba lokudla kwantambama phakathi kwakhe lomongameli weBotswana uIan Khama ngolwesibili ntambama. Umnangagwa uza liqula elithethuthu elibalisa abaphathi ntambo abatshiyeneyo kukanti abakugatsha olubona ngezokudingeza amabhizimusi abeZimtrade bafike eHaburon kuyona leviki ukuzodinga amathuba obudlelwane leBotswana. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 Saffron kuleBotswana.
Idale lephalamende lomanyano we-European Union lithi eleZimbabwe selithole ithuba elisha lokuthi liguquke liziphumise edakeni elikhanya lingeniswe yilo ngumbuso osanda kususwa esikhundleni okwamnumzana Robert Mugabe. Idale lePhalamende le-EU lithi okwakuqala ngemva kweminyaka phose ingamashumi amane ukudedelana kwentambo zombuso kukhanya sokuqalile kwele Zimbabwe. IZimbabwe isilakho ukuthi yelule izandla zayo zobudlelwane lamanye amazwe womhlaba lenhlanganiso ezipha uncedo ukuze leli lizwe libe lentuthuko kwezenotho kanye lakwezombusazwe. Ngesikhathi uhlelo lokubhalisela ukuvota lobanga emaphethelweni eZimbabwe, abeZimbabwe abakwele South Africa bathi bona badaniswe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokubhalisa okuyinto abathi yephula ilungelo labo lokuvota njengezizalwane zeZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlelo lokuvota eZimbabwe luthathekise abanengi elizweni jikelele lwaletha ithemba lokuthi bazophatheka kukhetho lomnyaka ozayo. Loba kunjalo iningi labeZimbabwe abasemazweni bathi abenelisanga ukubhalisela kuvota njengoba uhulumende alile ukubapha ithuba lokubhalisa besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abe yinkokheli yolutsha ebandle le-MDCT kwele South Africa, uNkosazana Vimbai Maverudze, uthi ukuncitshwa leli thuba ngezinye zendlela uhulumende akhombisa ngazo ukuthi akabanakakeli njengezizalwane zeZimbabwe esemazweni.
Abantu basediaspora banelungelo elokuvota, banelungelo elokurejista ukuvota in Zimbabwe because they are all citizens. But ma ivota registration seyevalwa, abantu basediaspora banganikezwanga ithuba. It's not fair at all.
Lobanje komishini ezokhetho kukhanya yathatha leli nyathelo ngenxa yokusilela kwemali. Iningi lithi bekudingeka kuphela umuntu oyedwa loba babili oza kwenza lo msebenzi bese sigodlweni seZimbabwe emazweni afana leSouth Africa, iBotswana, leNgilandi okuyiwo alezana zeZimbabwe eziningi. UNkosazana Maverudze uthi bakhankase kakhulu bekhuthaza abasemazweni ukuthi bayivota ekhaya kodwa abaningi babe lobunzima obutshiyeneyo.
Thina abanye sakwazi ukuhamba sayo register ekhaya but abanye abantu abakwazi ukugibela baye ekhaya bayo register babuye and then bahambe futhi bayo vote babuye. So this right a diaspora vote, it was very important ngoba these diasporans are also Zimbabweans like everyone else, but the ED's government has disappointed.
Ikomishini ezokhetho eZimbabwe yakubeka obala ukuthi abasemazweni buzafuze baphindele ekhaya nxa befuna ukuvota ngomnyako zayo. Abaningi ke bathi bazabanjwa imisebenzi, kanti abanye bathi kubiza imali eningi ukuthi bagijimele ekhaya besiyavota kuphela baphinde baphindele emuva besiya emsebenzini. Kodwa-ke baningi abasemazweni abathi sebelahlekelwe lithemba lokuvota ngoba besithi akubasizi njengoba ibandla leZANU-PF lizaqilibezela kube yilo elinqobayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Washimabizela uthi nxa kungalingiswanga udaba lokuqilibezela awukho umehluko ozadalwa livoti lakhe.
Indaba yokuvota eZimbabwe yinto nje yenzwayo kodwa ukuvota akusizi lutho. As long ama-reforms angazange abe khona kuyafana kufana nokuyani kwakwenzeka ngesikhathi kaMugabe. Umnangagwa ungenile nje kodwa ayikho into etshintshileyo. So ukuvota or no ukuvota into eyi-1.
Kusenjalo abanye bathi bajajuliswe kumanyana kwamabandla aphikisayo. Loba nje engamanyananga ndawonye wonke bathi babalethemba lokuthi limanyano ilakho ukuguqula ezombusazwe ukuthi kungene abanye bebuse labo hatshi ukuqhubekela phambili kulibandla leZANU-PF elibusayo. Melistudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeqi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi iqembu leli kuzamele lidinge umgadli obukhali imidlalo yalonyaka esigaba seCastle Premier Soccer League ingakaqalisi. Intathe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
iqembu lelendase lamaviki amahlanu lizilolonga lilungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka njalo umqeqeqeshi walo uMadinda Ndlovu uthi yena labasekeli bakhe ababalisa uMandla Mpofu uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma sebenanzelele ukuba kule ndingeko yokuba belungisise phambili kubagadli.
I think we have an area, a grey area which we need still need to work on.
Sinanzelele ukuba kukhona lapho okumele silungisise khona. Nxa imali ingatholakala kuyamele silungisise phambili sidinge umuntu ozasihlohlela. Kodwa nxa imali ingekho sizasebenzisa labo abafana esilabo kuze kube phakathi laphakathi komnyaka lapho esingenelisa khona ukuthatha abanye njalo abadlali.
Iqembu lelendazi lehlukane labagadli ababalisa uRalph Mathema kanye loNhlanhla Ndlovu ekupheleni kwanyakenye. Njalo phambilini kwalokho lithengise abagadli abambalwa eminyakeni edlileyo ababalisa uNox Mtizwa kanye loPrince Dube. Abagadli abakhona kathesi ababevele bekhona lanyakenye ngababalisa uRay Lunga kanye loGabriel Nyoni. Ikanti iqembu leBhoso liphinde njalo laqhatsha njalo uOzias Zibande owake walidlalela eminyakeni edlileyo. Kusenjalo iqembu lelendazi seliqalile ukudlala imidlalo yokuzwana amandla njalo namhla emini lidibane leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ikanti ngesonto lizanqikelana leLenichrud elaseShurugi elingene lonyaka kusigaba sePSL. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eluveve ngesonto emini. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kathetha savuma ukasiqhubekele phambili umculo omnandi lo, kodwa ke singekehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela uhlelo lokubhalisela ukuvota lwe-PVR lugqitshwe izolo elizweni lonke. Sokubhalise abantu abangaphezu kwezigidi ezinhlanu 5.2 million. wethu lo cwaningo oluveza ukubana abesifazane bagcwele okwesaba lapho zokudingeka ukubana bakhulume labezindaba. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.